So i-primary election izasitshela umuntu ofunwa ngabantu. Umuntu ofunwa ngabantu eBinga North akubuzeka ukuthi ngeke ngokuda kwaShe Mavlamusaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Kuzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama-CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama-CV yabo. Siyawabona sibili ama-CV yabo ayeza abafuna ukuthi becontest bakhona ku-ground bayakampaigna. Kodwa hatshi ngiyakwazi ukuthi bayatsho nje enhliziyweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi anginqotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka-23 August. Abantu babeqiliwe barotshwa yi-opposition kwathiwa usengenile uChamisa. Ngakho-ke fakanini abe-opposition konke kum-MP lama-councillors. Abantu batshaya luvalo ngakho-ke bafaka i-opposition. Kodwa khathesi sebekubonile ukuthi hhayi babelahlekile. Lalokho kumnando kwasekubuya sebebona ukuthi sokuthule. Kufana ngokuthi unitshayise i-penalty kungela keeper. Akula keeper sitshaya i-penalty. Penalty leyo asoze sitshaye kakhulu. Sitshaya nje kancane ingene ibhola lingene egedini. Ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke wenze ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi iBinga layo ibe lentuthuko.
Ubona ingani kungenzakala lo ukhetho lolu lungaqhutshwa ukuthi ibandla lezani PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele ezingeze CCC okobulawayo lakhona ngapho eBinga.
Ngeke kunjele ukuthi abantu beKadu Park bazabisela njalo umfana lwana bechiya uHonorable Minister Mthuli Ncube bayagijima behambe lapha abakwazi ukuthi lapha kulentuthuko kuzaba njalo eBinga. Ngeke bethiwe first president okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusayo. Ngeke Tafara Mavuku begijimele umuntu lwana bethiya uScott. Kuningi sibili kuma constituencies even kubolupane laphana labo eBridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna immaturity kuparliament. Sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu. Hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu abaserious kuparliament. Kuzanzakala mhla ka-9.